Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza zise-Washington, D.C.
Kulamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 19 kuMpandula 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Uhlangothi lwezempela kahle luthi kulomuntu obuleyo umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe.
Nanje lapho esihamba khona lanxa umasikulayo akwanisa ukuthatha umkhuhlane.
Umele eZimbabwe kule Melika uthi uhulumende wakhe uzahlolisisa indlela amanye amazwe aqhuba ngayo i-diaspora vote. Bayakhala abantu kulandela ukubhubha kukameya weJohannesburg olomzali odabuka eZimbabwe.
NgoLwesithathu yena lobo kumele sibe nomhlangano lomeya.
Abalahlekelwa izihlobo kuze kudutshulwe abantu eZimbabwe ngamasotsha ngonyaka ka-2018 bathi abangatholi uncedo kuhulumende kulandela ukwethulwa Motland Commission.
I would like government to compensate and we would like closure. We would like to know.
Asikahlawulwa nguhulumende, ngalahlekelwa yisihlobo.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempela kahle lubika ukuba kulomuntu obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kwathi bedlula ikhulu 107 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Luthi abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4563 sebabulawa ngumkhuhlane lo selokhu waqhamuka eZimbabwe nyakenye. Abantu bedlula inkulungwane ezilikhulu lamashumi amabili 127,739 sebetholakale belegciwane le-COVID-19. Kusukela ngombimbitho ngomnyaka ophelileyo. Unani leli sekwaphepha abafika inkulungwane ezilikhulu 120,263. Omunye wabaphepha kumkhuhlane lo ngunkosikazi Sihle Senkosi Mhlanga ohlala eLupane esabelweni nasemathebeleni North.
Hlanganela labantu efuna ngathi abaningi ngoba nihlanganele le mngcwabo engafika embili kodwa ngiyakithi ngacina ngiyibambi COVID. Imaski bengilayo, sanitizer bengilayo, inthwalo sezima ngikulile ngakubona ukuthi kwenzima. Bengiphela amandla ngingezwa ukuthi okubuhlungu kuyini, ebusuku ngitshayela ikhanda ngivaleke, ngiqine ngokufutha, ngifutha ngifake ilitshe emlilweni, ngiboyile amanzi, bese ngithatha amanzi aboyilayo lawana bese ngiwathela elitsheni, bese ngifutha ngivale ngifuthe ngize ngigeleze ngibe manzi. Thwale nzima lokungithethe about 8 to 9 days yangigula i-COVID-19 ikhona abantu asinanzelele nini sifake namamaski nanzele lapho esihamba khona lanxa umaski ulayo akwanisa ukuthatha umkhuhlane ngenxa yokuthi uyabuyigqokela esilevini kwesi sikhathi uyabuyigqoke wangavale amakhala. Asinanzelele nini kakhulu COVID-19 kills.
Unkosikazi Sihle Senkosi Mhlanga uhlala eLupane esabelweni seMathebeleni North. Ubexoxa le-Studio 7 eseDaluka. Kusenjalo, abantwana bedlula amakhulu amane 430 sebehlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19 kusukela ngesikhathi kuvulwa izikolo. Uhulumende uthi bazama ngamandla wonke ukunqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo. Omele ele Zimbabwe kule Melika uthi uhulumende wakhe uzahlulisisa ukwenziwa ngamanye amazwe avumela izizalwane zawo ukuba zivote zisemazweni atshiyeneyo. Wethule amazwi la ngesikhathi bekhala abadabuka eZimbabwe abafisa ukuba bevote kukhetho besemazweni abahlala khona. Umike Hobe usethulela lolu daba.
Abadabuka eZimbabwe abahlala endaweni ezitshiyeneyo kwele Melika izolo benze umhlangano lomele ilizwe labo kwele Melika u-Ambassador Thaddeus Chifamba eSilver Spring esabelweni seMaryland. Ekhuluma ngezikhalazo zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezigoqela ukuba bevote kukhetho lwelizwe besemazweni atshiyeneyo i-diaspora vote, uChifamba uthe uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa usebenza gadalala ukuze alungise izikhalazo zabahlala emazweni.
Well, as first day, the government approved the concept note to review the 2016 product policy. The idea is to make sure that...
Ukulumende uzama ukuvuselela okumumethwe ugwalo lwe-diaspora policy. Sizama ukuba abantu baphatheke kunhlelo zokuvuselela ilizwe. Kulu daba labafuna ukuba izizalwane zamazwe atshiyeneyo lwe-dual citizenship. Udaba lokuvota olwe-diaspora vote kanye lokutshala imali eZimbabwe. Bakhona abathakazelela ukuvota besemazweni atshiyeneyo. Sizama ukufunda kulokhu okwenziwa ngamanye amazwe uze senze kahle lokhu kuthiwa yi-diaspora vote.
But we want to be able to learn from best practices from other countries which facilitate diaspora voting.
Ekhuluma ngokuhlangana labadabuka eZimbabwe eSilver Spring, uChifamba osanda ukukhethwa nguhulumende ukuba amele ilizwe kwele Melika uthe kuyajabulisa ukubona okwenziwa ngabahlala elizweni lelo.
Oh, this was an awesome event. I mean, Zimbabweans came.
Lokhu ngiyakuthakazelela kakhulu, kuhle kakhulu lokhu.
Very joyful and very prayerful.
Ekhuluma emhlanganeni lo unkosikazi Dorcas Hobe obemele izalane zeZimbabwe esihlala kwale Melika uthe ulethemba lokuthi uChifamba uzasebenza gadalala ukubona ukuthi ubudlelwano bakhe labadabuka eZimbabwe buzaqhubekela phambili.
Like in any home, when there is a father and a mother, there is stability. Ithemba ukuthi lizasihlanganisa ngakuhle, uma sihlangana kuhle lapho esiba lenkinga khona, sithemba ukuthi ambassador uzakukhona.
Unkosikazi Aidama Indize, omunye obesemhlanganeni lo, usekela okukhulunywa ngunkosikazi Hobe.
Mina ngibona kubakathekile and I am looking forward ukuthi this is not just for today. Siyakhangela ukuthi uza part of this community, uzahlangana nathi. Lesikhathi zokuthi siyafelwa, we look for that comfort. So I'm hoping ukuthi ambassador, now that he knows we are here, uzabambana nathi everything akwenzakalayo will become part of this community.
Kulabanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika abatshengisele eNew York izolo ngesikhathi uChifamba esenza umhlangano labanye babo eSilver Spring. Bakhala ngokungavunyelwa ukuvota kukhetho besemazweni atshiyeneyo. Uhulumende uthi okwamandla kenelisa ukuvula indawo zokuvota emazweni ngenxa yezijeziso zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF njalo le mithetho engavumeli ukuba abasemazweni bevote belapho abahlala khona. Ngimele Studio 7 ngiseMaryland kwele Melika, ngingumay Kobe.
Baqhinqa isililo kwele South Africa ngokubhubha kukameya wedolobha leJohannesburg uJolide Matongo olomzali odabuka eZimbabwe. Uthuso Khumalo uzipha lolu daba eJohannesburg kwele South Africa.
UMatongo ufele engozini yemota izolo ntambama. UMatongo uqede usuku lonke izolo eseSoweto. Lo mkhokheli webandla lakhe ele African National Congress njalo ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa bekankasela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi. Isiphatha amandla sebandla le-ANC uMnumzana Dada Murero utshela bezindaba ukuthi ngemva kwalo mkhankaso imota kaMatongo ingqikilane lenye ebizama ukuvika umuntu obeseqa umgwaqo. Umeya uhle wabhubha ngaleso sikhathi wathi onogada bakhe ababili lo mtshayeli wemota engqikilane leyakhe bathwalelwa esibhedlela. URamaphosa wethule umbiko ethi wethukile njalo dabukile kakhulu ngokubhubha kukaMatongo. Abamabandla aphikisayo labo bethula amazwi enduduzo besithi kubhubhe indoda ebikhuthele kakhulu. Umkhokheli wenhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa uMnumzana Ngabutho Mabena uthi badabukile kakhulu.
NgoLwesithathu yena lobo kumele sibe nomhlangano lo meya lapho akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe bezikhangelele ukuthi sixoxisane ngendlela abantu ababuya kwamanye amazwe abaphethwe ngakhona eJohannesburg.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Nkosilathi Ncube.
Besile hope ukuthi lathi sihlala sishaywa lapha kuthiwa singabantu bokuza sizake sithole ukuphumula. Yebo kambe ungumSouth African kodwa ubezaba lakho ukuthi abe nguJosepha wethu.
Ukukhethwa kukaMatongo njengomeya wabusa umsindo omkhulu enhlelweni zokuxhumana ku-social media. Iningi labantu lisola ibandla le-ANC ngokukhetha uMatongo besithi ngumuntu wokuza. Uyise udabuka eZimbabwe kuthi unina ngwakwele South Africa. UMatongo wazalelwa eSoweto. Ube nenyanga kuphela esesikhundleni sikameya wedolobho leJohannesburg. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo. Direct from
abalezi hlobo ezabulawa ngamasoja eZimbabwe bakhala ngokungatholi uncedo kuhulumende wakhuthazwa yikhomishini ebizwa ngokuthi Mokhlante Commission ukuba ikhathalele ababulawa libutho iHarare kusanda kwenziwa ukhetho ngomnyaka ka 2018. Kodwa uhulumende uthi kuningi asekwenzile kusukela ngaleso sikhathi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ikomishini yayikhokelwa ngumnumzana Halima Mohlante yathi kumele uhulumende abumbe ikomiti ezakhangela inswelo zabafelwa izihlobo okugucela ukuhlawula imali yezifundo zabantwana njalo kulungise ubudlelwano bukaZulu elizweni kuhlolisise imithetho yokuvota lokwethula kwemibiko yokhetho. Ikomishini le yathi kumele kulungiswe okumele kwenziwe ngamasotsha nxa ecelwe ukuba angene emphakathini nguhulumende njalo kubotshwe bonke abadubula abantu eHarare. Umnumzana Ziyambi Ziyambi ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho uthi sebelungise phose konke okwethula ikhomishini le ngaphandle kwemithetho yokhetho. UZiyandu usanda kutshela iphephandaba leSunday Mail ukuba abafela izihlobo kumele baye kuhlangothi olubona ngensolo zikaZulu olwe-social welfare. Kasanelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Paul Mazima ophethe uhlangothi lolu. Unkosikazi Alison Charles udadewabo kaGavin Charles Dean omunye wabantu ababulawa ngosuku amasosha edubula abantu eHarare uthi badinga usizo ukuze isilonda lesi siphele.
I would like government to compensate and we would like closure. We would like to know.
Asikahlawulwa nguhulumende, ngalahlekelwa yisihlobo. Sifisa ukuba sihlawulwe nguhulumende.
No word from anybody. Nobody even apologized to us for taking his life.
Bayakhona abantu abathi sekuleminyaka emithathu kungalungisiswanga ngisho lokukodwa okwethulwa yi-commission kaMohlante. Umnumzana Mlungisi Dube ingcwethi kwezombusazo uthi uhulumende yenzi lutho ngodaba lolu.
Lapho kwayenzwa khona ikhomishini kaMokuyanti kwavele kwasolisa okokuqala sizananzelela ukubana ibutho okwilo eladubula abantu lizange litholakale ukuthi kulo muntu wawo okunguye okwathiwa ukuyasulwa kwabe yinto yokuthi bavaliselana kungabi lo muntu ovumayo kumbe exolise ebantwini khonokhana kwase kwasithengisa okokuqala ukubana into le abayenzayo bayenzela ukuthi bevale abantu amehlo.
Lokhu kusekele umnumzana Witness Dube obona ngokuthula kwembiko kubandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Munzora.
Iso leziqondiso zeMontlante Commission zibe ngezizanceda idemokrasi yeZimbabwe ukuthi ikhule ikakhulu sikhangelane lo ndaba zokhetho. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ngomva kweminyaka emithathu akukho nje lokukodwa osokwenziwe ikakhulu sikhangela ukubhadalwa kumbe ukukhangelelwa nokunakelwa kulabo abaphatheka kulesi sikhathi sodlame.
Umnumzana Ndinjela Mancane laye uyakusekela lokhu.
Akusimangalisi okuthiwo ngabadala laba ukungalandeli okwathiwe yikhomishini ngoba nanku phela babelandula lokuthi yibo abaphathekayo ekubulaweni kwabantu, yibo abaphathekayo ekuhlukuluzeni abantu noma ubufakazi bukhona. Seza bekhuluma ngokwama 45 degrees ukuthi haya wethu amasosha kabulalanga muntu ngoba kade dubula at 45 degrees. Ubufakazi bukhona ukuthi yibo abakwenzayo. So konke lokhu kuyinto evezayo ukuthi abakho eqinisweni, abamelanga iqiniso lokuthi balethe ijustice, lokuthi bakompensate izimuli. Kusukusela ukuqala kwabo umbuso 1980 sibonile kusiba lombhuqazi wegugu round.
Kudaba lokuba abamabandla bakhulumisane, ingcwethi kwezombusazo zithi lokhu kumele kwenziwe kungela kudlalwa umacatshelana njengalokhu okwenzakala kumbuthano owe-political actors dialogue Pollard. Umnumzana Mabutho Moyo okubandlaliza NPF uphe umbono wakhe.
Uhulumende usebenza gadalala ukuthi kubonakale ukuthi amalungelo abantu ananzelelwa ngoba ama-human rights yinto eziqakathekileyo.
Ibutho labulala abantu abayisithupha kulandela ukutshengisela kwabantu abayefuna ukuthi wethule ngesiphangiphangi impumela yokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2018. Osengumongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho lolu impumela yalo eyaphanyekwa emthethwandaba we-Constitutional Court. Umnumzana Nelson Chamisa okhokela ibandla le-MDC Alliance lokhu esithi wanqoba uMnangagwa. Akwaziwa ukuba udaba lweMohlante Commission luzalungiswa kumbe hatshi kungakafiki ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhlelo lwezemaphandleni namhla sixoxa logogo uNL Dube ohlala enqameni eWinlock eGwanda. Ugogo uthi watshaywa yikukurawundi. Ake sizweni udaba lwakhe.
Kwaku 1984 izitolo zedula ikuwa ngachayelwa khona kwendlela ihleli phansi ngichalwa ngirikitwa besithi unkazale ngamfica kwembandila ikukha manje emthonjeni ngibotshwa ngethawele ebusweni ngithululwe inkonxa yonke ngikhangeliswe phezulu ngigiqike ngisagiqika ngivuke ngingasakwazi ngithe ngisuka lapho bathi ilanga selitshona bengitshaye ekuseni ngo-8 o'clock ilanga selitshona baye bethi hambe ohlale ezitolo uyethenga mina ngithi bafuna ukubona ukuthi ngisaphelele yini ngithe ngifike ezitolo ngathi ilanga ngabe selitshonileli nje ngingahlala ngiyathengiselwa mbani izitolo zivaliwe ngagijima sembangekha ngisithi ngiyekhaya ngithe ngisendleleni ngezumlokhu isotsha selifikile ligijima lithi mira nte ndinyanyemukula ngafica ligijima liphethe umbhobho nyalandelwa
wasekuhamba njani-ke lapha kho
lithe lifika khonapho labo lithi othe hamba mbani ngabe ngithi ngibonile angiseyitshonile ngithe kambe ngizalithenga ngaphi labe lithi muva lingijove emuva lidubula ngombhobho phezulu lahamba lami lithe liphambili lahlangana lo munye ubaba owayesefelwe ngumne wabo ubaba lowana wangisiza ngokuthi ahlangilambulela athi kathi bhuto ulokhuza umalume akho sefile ngathi angikwazi mna ngithole ezitolo ngitshaywa laphana wathi ha usefile umalume wakho u-Aaron ilokhu isotshalela athi ngumalume wakho ozalwa lo nina ulokhu uze ubaba lo wathi yena uyolandela unina labe lihamba lami mbijana ngitheni laphana sokusiba mnyama labe ithi phenduka ekukuphenduka kwami mbuyele ekhaya ebusuku ngivuka ngigade imota mbuyele kuze ebhulawayo la ikhefu ivala ndilokhu ngicajile ngisebhulawayo ngangirikitwa mbuza ukuthi angapha amagerila ngithi angiwabonanga kuthi ulamangagogo uzalikhuluma iqiniso bathona bebopha bembopha ngenkala kathi ayethawula emehlweni lapha bethela amanzi ilanga lonke elatshona kathesi angisaboni angisezwe endlebeni kathesi ngigula ikhorona ngaphenduka egodini akulaluteni luzuzileyo okwami ngazuza khonokho kuphela yiko ngakuyinayo ukutshisela umuzi nokutshaywa
ye lamhlanje-ke kwezemaphandleni besixoxa logogo u-Enel Dube ohlala enxameni e-Wenlock eGwanda eMatabeleland South asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisize siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umsakazo we-Voice of America ubika ukuba bebebalutshwane abalandeli bowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump abatshengisele izolo phandle kwedale le-Congress bekhonana ngokubotshwa kwabanye babo ababotshwa ngesikhathi bezama ukuthi bamise ukubalwa kwama-electoral votes ngozibandlela lonyaka sokuyisikhathi sezamasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokucolwa sinonkosazana Cynthia Dube ingcwethi kwezamasiko esintu Madube siyakwamukela kuhlelo
ngibingelele ku-Studio 7 abasakazi bonke ngibingelele nabalaleli bonke baka-Studio 7
sicela usitshele ngokucolwa
namhlanje ngizokhuluma ngokucolwa komuntu ongubaba umuntu ongubaba mathe wabona intombi ayithandayo uzohamba ayovela nzatshaya amanqampunqampu nje ngoba kakhulu ngikhuluma ngokucolwa angikhulumi angilandisi ngokuningi ukubana kusukela ekukhombiseni kuze kuyefika ngaphi ngikhuluma nje ngokucolwa kwakhe ma esesuke wayavela-ke kibo kamfazi uzofika-ke khona ngale abizelwe isivulamlomo okangaziwe lakho konke nje okubizwayo ma angaqeda-ke ukukukhipha lokhuyana uzokubizelwa amalobolo esebizelwe amalobolo siyazi amalobolo bathi kapheli kodwa ucolwa mhla eseqedile ukulobola angalobola aqede kulapho ke asecolwa khona umuntu ongubaba.
Yes, akuzwa kakhulu uMadube.
Kuyenziwa idili laphana kubulawe inkomo. Kudliwe sibili kujatshulwe kuhlanganisa imuli ezimbili eyakibo kamfazi lakibo kandoda ya kuphinde kube le nyama ephumayo nale ecole umkhwenyana ezahamba nayo iyedliwa futhi ngale kibo kandoda ukuthi abonise kwabaseleyo ngalaba ngaphumelelanga ukuthi hayi sengiqedile sengiyamukelwe ngezandla zombili sengingumkhwenyana ko kwamandwandwe ngibo kamandwandwe ngingakubeka kanjalo. Yikho ukucolwa okwenziwa umuntu oyindoda esecolwa ngabakibo kamfazi kubana seqedile ilobolo lakhe sengumntwana walapha ekhaya seyamukelekile usehlonitshwa naye akusenguyilowo osekuthiwa ma kubandwa inkuni ngoba engaqedanga ulobola kuthiwe kakuye banda yena kumbe kuwoswa inyama kuthiwe akuye wosa yena usengohloniphekayo ke lapho naye ngoba usenesithunzi ubonakalisile ukubana uyindoda emadodeni sebakhile ubuhlobo phakathi kwakomfazi laphakathi kwakondoda. Ngiyabonga.
Hayi ke simalapha namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke besilo nkosazana Cynthia Dube ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sibe sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungameli inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, ngithemba beniliviki elihle labusiseka ngezinto eziningi. Ngaphezu kwakho konke, sipho sempilo yiso esokuqala. Siqhubekeke ngelizwi leli esike salibala laphana ngesikhathi esedlulele abesibale khona imisebenzi 6 verse 1 kusiya ku-3. Kodwa ke ngizathi namhlanje ke sikhangele nje u-verse 3. Sekukhulunyiwe ke njengoba sike satsho ngaphambilini ukuthi bakhona ababandlululwayo, bakhona abakhangelelwa phansi, bakhona abatshiywa eceleni ngenxa yezizathu ezaziwa yilaba ababandlululayo. Ake sizweni ke ukuthi bandla labo Petro lathini selikubonile khona lokho verse 3. Uthi funani ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lo msebenzi. Engingakutsho ke namhlanje ukuthi nxa seziphumile ke kulaba abantu abavele beswela ngezizathu njengoba sitsho ezijeneyo bengabafelokazi bezintandane bengabagogileyo bengabampofu bengabe benjani sekusiya ukuthi ke lapha kuverse 3 kumele kwenziwe ngobani ukuthi bananzelelwe labo bantu. UPetro labanye bathi bona bazaqhubeka bethumela ivangeli bangaza ke bame ukuthumela ilizwi lensindiso kwabanye abantu. Sokumele ke ukhethwe abantu amadoda ayisikhombisa azakwenza lowo msebenzi. Kuthiwa engifuna ukukhuluma ngako kakhulu yukuthi esingathi thina amadoda akhona eleziqu ezinjani. Kuthiwa kwakufuneka amadoda ayisikhombisa alodumo oluhle. Udumo oluhle ngolunjani? Udumo oluhle lona lolo lokuthi umuntu wakhona kakumela abe lokubandlulula. Kumele abe ngumuntu okhaliphileyo, abe lothando lokubekezela nokuhlalisana kuhle labanye. Hayi khona umuntu olodumo olwenyanyikayo oluchilisa amakhala. Siyakwazi ubana bakhona abantu abadumileyo la uyabazi esigabeni sakho lelizweni lakini lesigodini sakini abadume ngokubi abathi la magama abo amanye kawakhulunywa akhulunywa abantu benyenyeza amanye amabizo nxa umuntu elebizo elifanana lalo lodumo olubi azafise ukubana ngabe lebizo lakhe uyaliguqula ngoba nanxa bembiza ngalelo bizo usekhumbula lo olodumo olubi kuthiwa kufuneka amadoda alodumo oluhle ayikhona udumo oluhle kuphela agcwele umoya nokuhlakanipha agcwele umoya nokuhlakanipha maningi ke amadoda namakhosikazi abacabanga ukuthi imfundo yabo yiye phambili bahlakaniphile ukuthi balezikhundla bahlakaniphile ukuthi badla kuhle bahlakaniphile bahamba ngemoto ezinkulu bahlakaniphile bayasukunyelwa lasemhlanganweni laba abantu behlangana labo bahlakaniphile yebo bangabe behlakaniphe engqondweni zabo kodwa uPetro kakhulumi ngaloko kuhlakanipha kuphela ngathi uthi kubi kodwa uthi phezu kwaloko kuhlakanipha labo bantu abafuna ukuba ngabakhokheli ngababe bagcwale umoya umoya kaNkulunkulu ozabathinta lanxa sebesenza ubula bona besithi benza ukuhlakanipha lithi iBhayibhili ukwesaba ukwazi lokwazi uNkulunkulu kuyokuqala ukuhlakanipha asikhuleke baba siyakuthanda udumo oluhle siyakuthanda ukuhlakanipha kodwa ngaphezu kwakho konke sicela ukubana usigcwalise umoya wakho engcwele amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu Jangelidala untungamile inkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthakazo omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMaigobe namhlanje sixoxa loPhilani Ncube oqale uhlelo olukhuthaza abakudale leParliament ukuthi bahlolisise indlela abantu bathola ngayo amalicense okusakaza. Ncube ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okunengi ngempumela yohlelo lwenu.
Ngiyabonga kakhulu ukwamukelwa ohlelweni. Impumela leyi hayi bakubambe ngendlela sibili engathi mina ngingathi yayingisuthisile kakhulu sibili ngoba bengingakhangelelanga ukuthi khona bekungahambali nje kuze kube yikho khona lokhu kuyikho khona namhlanje.
Uyathakazelela na isinqumo esithethwe nguhulumende esokunikeza eminye imisakazo egoqela umsakazo weradio Bukalanga amalayisensi okusakaza?
Siyathakazelela isinqumo esithethwe nguhulumende esokunikeza eminye imisakazo egoqela umsakazo weradio Bukalanga amalayisensi. Khona kuqondile ukuthi njengokuthi siyimhlobo etshiyeneyo ngapha kwele Mandebeleni kumsakazo sithole imisakazo eqondane lathi labe sizakhuluma khona lokho esikufuna ngendlela esithanda ngakhona.
Uyibona njani inkuthazo eliphiwe lida leParliament ukuthi lisungule umsakazo oqakathekisa ukuhlangana ngabatsha elizweni?
Inkuthazo esinikwe lidale leParliament ukuthi silungise umsakazo oqakathekisa ukuhlangana ngabatsha elizweni hayi uyangijabulisa kakhulu ngoba lapha sibili into leyi ayibili ngathi iyahlupha kakhulu kodwa ke ngendlela abakuphathe ngakhona hayi mina ngisuthisekile sibili ngisuthisekile ngingafuna ukukhuluma amanga sibili.
Hayi isikhathi sesidliwa ngumangoyi bafo iba lingxoxo.
Ngiza phetha ingxoxolo ngokuthi ngithi mina njengabantu beMathebheleleni kusho ukuthi sibambisane sihlanganeni sizwisisane konke kuzahambela kuyahamba kuye phambili asikulungiseni njengokuthi nanko kathesi thina lathi lapha sisinikile imvumo yokuthi kube ilayisensi eyabatsha sisingise singayithola sisakazele abatsha siyadinga ukuthi abasondele abanye abangabuya bebuya besixhase siyeni phambili. Kuqondile ukuthi siyabonga kakhulu.
Philani ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. kwalelo kwanamhlanje thokoza umhlezi Zulu kaNdaba siluqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk The Connection olivalisayo ngenjabulo igama nguMichael thokoza umhlezi Zimbabwe muhle bye bye
singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo uhlangothi lwezempilakahle luthi kulomuntu obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube.